Iqembu lobulawesi thilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanye, kodwa uncube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo, iqembu lebulawayo sithi linqotshwe nge-2 kanyangeleyo FC Platinum, njalo limpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo yesikhombisa, lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwe umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo, iqembu le-Dynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini ele Chickenini lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaqa lwange-3 kanyangele wawa. Womabili la maqemba le miklomelo engama-23, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leHarare City lime ngutshingelo bhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobe le Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshaye leZPC Kariba nge-2-1. Ngesonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele danile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele Cranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo, kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono, njalo ngithiyela ihlombe abafana ngokulwisa abakwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa, njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni ye-10 ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yi-3-1 ngele-Dynamos, okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto, iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele bulawa we-Chiefs, kuthi ele-Capes United linqobele yada nge-1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa, lona elilemiklomelo yi-3-2. Iqembu leyada lalo elilemiklomelo yi-3-2 njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu le-Cranbourne Bullets, lona elilemiklomelo yi-10. Yimele i-Studio 7 ngobulawayo, ingu-Joseph Njanji.